Leyo into enhle sibili ungakhangela ukuthi umhlaba ngendlela osuguquka ngayo kathesi sokumele ukuthi izinto zitholakale ngendlela elula abantu benelisa ukuthi bethi behlezi bendawo yinye bazuze mhlawumbe konke abangayo befisa ukuthi babuzuze. Lokhu sikhuluma ngalokho abakuthi ngesilungu i-digitalization, lalokho okuthiwa ngama-information and communication technologies, ukuthi sisebenzise ulwazi lwakulezi nsuku ukuze senze imfundo itholakale kalula ebantwini ebantwaneni. Lokho sokusitho ukuthi awusayi kudingakala amabhuku okubhalela amaningi, awusayi kudingakala amapheni amaningi, ngoba ezinye zezinto zakhona babe bezivukele bezibona. Njalo ukufunda into ukhangele uyibona kulula ukuthi kulanxa umuntu ekuchasisela kungela lokho okuthiwa ngama-learning aids elizabe lilapho.
Kuzalungiswa ukuthi izikolo zisemaphandleni lazo zisebenzise amakhompyutha.
Ungakhangelisisa abantu bakithi basasalele emuva kakhulu ekusetshenzisweni kolwazi lwakulezi nsuku. Okusuka kube buhlungu yikuthi nxa lufika lolu lwazi lwakulezi nsuku luphelele emadolobheni lapho kuhlala khona abantu abalutshwana. Kanti abantu abaningi elizweni lethu bahlalela emaphandleni. Yikho-ke nxa kulo hlelo lokuthi lezi zinto zihanjiswe zisiwe ebantwini bemaphandleni, kuhle kuqalise ngabantwana basesikolo ukuze bazwisise ukuthi imitshina yakulezi nsuku isebenza kanjani. Kuzakwenza ukuthi ingqubela phambili yasemaphandleni ngeminyaka engaba lithumi kusiya phambili ezayo izahamba ngesiqubu esikhulu, ngoba yibo laba bantu abazayo bengabakhokheli kuze lezi zindawo. Kusasa kuqalisela khonapho, ungakhangela emakhaya ukuthi kulabantu abangama-vidico, abantu abangamakhansila, abantu abangabosobhuku kusiya phezulu khonale. Okufuze ukuthi babe lolwazi lolu, lokhu kuzakuba yinto enhle ngesizathu seneso. Ungakhangela indlela lokho okuthiwa yi-infrastructure zingemuva kakhulu njalo futhi. Yikho-ke nxa kungaba lamakhompyutha khona ngale kuyaphathisa lokuthi abantwana besikolo bazwisise.